Amapolisa athi kulomlilo olumathe endlini kaMnumzana David Mnangagwa, indodana kamongameli Emmerson Mnangagwa eHarare namuhla. Amapolisa athi asehlolisisa udaba lolu oluza ngesikhathi kusanda kutholakala inhlambo zombhobho lokunye endlini yakhe. Akucaci ukuba kwenzakalani endlini kaMnangagwa. Ngolunye udaba, amapolisa namhla eHarare abophe amalunga amahlanu ombuthano okhokhelwa Mnumzana Job Sikhala we-National Democratic Working Group. Amapolisa athi bebesemhlanganweni ongekho emthethweni eKwazana. Uhulumende uthi uzajezisa bonke abacatshangelwa ukuba bathuthuzela udlakela eZimbabwe. Kulamalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change avalelwe entolongweni esethezwa amacala ukuqoqa umhlangano wokuthakazelela usuku lwe-International Day of the African Child eHarare wokungekho emthethweni. Olunye njalo udaba kulabalwa impi yenkululeko eJolojo abafuna ukususela amanqe kukansila Busani Vundla abathi kalandeli izinqumo zabo lezebandla leZANU-PF. Basabalelisa imbono yabo enkundleni yokuxhumana iWhatsApp. Omunye wabo uSilwane Khumalo.
iZANU-PF yonke ku-WhatsApp isicabanga ukuthi alibana singathathe i-action. Shiwa alibana kuvuma besicile ukuthi uWhatsApp sabe le-by-election. Kubuhlungu lokho esikwenziwa umntwana omncane. Abantu bacabanga ukuthi ngcono bemtshaye. Lona umfana uyadelela. Kukhulu okuthembileyo lakho. Singazi njalo. Njengoba sikhona ma-comrades. Asibambisaneni lo-WhatsApp. Umfana lo even ama-supporters omhlangano aseze cabanga ukuthi kungcono kube le-violence. Simtshaye. Kambe maso kuliwa umhlangano zabo minjani.
Ukhaba ngomunye njalo wabalwa impi yenkululeko othi kumele bethwalise nzima ukansila lo.
Kuwadi 6, kuwadi 5, kuwadi 4. Hatsho ma-comrade, la mawadi afile wonke. Besicwe mina ngokwami bengicela ma-comrade nxa besibambele sithanda iqiniso. Abafuthi balele egangeni, bonke abazali balele egangeni, obabamkhulu balele egangeni. Ngenxa yakhe anginawo fana umntwana u20k nguye ongakhontrola isigaba uyazizela kuyanjani ma-comrade. Ma-comrade, asiboneni ma-comrade. Uvumile abe izimhlamba hlanganisi ngama-comrade. Sibumbele into ezanjani ezasihlungisa. Lize liyafa ngenxa yama-fascist. Lami maningi amaripoti engiwatholayo ngomfana lwa kompa. Cela fana se must go out. Ufana nakagunyulwe ngenxa yembuluza njengabathi besithi asimboneni uyadelela.
Ukansila Vundla uthi usendlela evalweni.
Siyadevelopa sibe sesisolwa futhi ngabantu bezanu-PF. Bale zinto abazikhulumayo kuma-groups abo. Lathi noma siyabe silakho siyabe silukhuluma kuma-groups ethu but kayisikho okokuthreaten abantu. Bona babe belakho kwabo ngokuthreaten abantu, ngokusithreaten abantu bengakhuluma ngokuthi awukansila uyenze into enhle laphana kuleyani village ethile. But siyakutshontsha, siyakucatshisa. Abantu sebesesaba lokungimela nxa ngihamba sengiphila labo ngudlu okukanye kathi-ke thina sasisizwa kuthwala phela izwe nokusho kungozibuse wonke umuntu ukhululekile ngokwenza noma yini oyabe ifuna.
Walwa impi yenkululeko osesigabeni lesi uMnumzana Patrick Ngwenya uthi kuyadanisa okwenziwa nguVundla.
Ayi isithutha sendoda lesana sizama ama-overt engwenye ale-politics bazama ukumvusa ingqondo ukuthi kabe kwazi ukuthi kathesi isikhathi sokuthi yena asebenze hhayi ukuthi akhulume ipolitiki yokukhampena. There is no any more campaign ekhona kathesi up to 2008. Now ukuthi ama-overt angxenye bayamethusela unxenye kuthiwo mina ngike ngabatshela ukuthi hhayi ake likhuze umfana lowo abe yazi ilayini ukuthi uvela ngafuna ukuyanga.
Yisakabizi zejimila uMnumzana Jeffrey Juma uthi abantu bakhathazekile ngodaba lolu.
Kule mhlola abantu abadala besokwakha abantwana sizise lapha ama-voice notes lapha egqugquzela ukuthi kutshaywe ukhansila kambe ngabe tshayelwane ngabetshayelwa kule ntuthuko bani sabantu abadala sibile sigqugquzela ebantwaneni kule ntuthuko bani sikhulile silomandla lama-voice notes lana ngabantu ba-more than 60 years ubudala babo kodwa nxa igquzela ukuthi kutshaye umuntu abantwana bazakuthina abantwana bazakhuzwa ngobani. Ngingeza kulinafu lo wakuvundlalayo futhi ekhuluma ethi bakithi asikhangeleki intuthuko yesigaba kathi wathi susengene kwini. Siyalicela abantu abadala bakithi bale bantu abadala yakhani abantwana sesibona intuthuko endaweni yakithi siyalicela ngomusa wenkosi. akesizibambeni kambe ama-voice notes onke akhona 4 ngalelo ama-voice notes akhona ngabantu abakhulileyo abantu abadala.
UVundla lilunga lebandla le-Citizens Coalition for Change elanqoba kukhetho olwaqhutywa nyakinye eJolojo ephethwe libandla le-ZANU-PF.